Ekukhulumeni kwabantu kuvamile ukubana abantu ngabe sitsho kube lomutho ukuthi ngesiNgisi there are two sides of the coin. Ungakhangelisisa into eyimbale lapha eZimbabwe ibuhlungu ngendlela eyodwa lokho kutshengisa iside yecoin eyodwa eyinye iside ingatshengisi. So ukuphumisa kukamongameli laba bantu bephume besiyale labo bebesiya ngisa omnye umhlubulo wendala imali le ukuthi imi kanjani. Ungakhangela kapho kwaqala khona ukuthi mhlawumbe uhulumende azapreshe i-panic button sokubulewe ipholisa lisemsebenzini sokubhonje i-police station izimoto zamapholisa sezithisiwe. Akula muntu obengahlala agoqile manje, hhayi ekena sizihlale zizabona ababaphelela khona. Kwasekungena-ke kwabona bona abantu abanzima bacina besebenzisa udlame olukhulu kakhulu olungabela ngabe lwalasebenzisa. So konke lokhu kumele kuchasiswe ngoba akukhulunywa phela. Angingazi ngizivini isikayizi ikhuluma ngomphosa lowafayo. Angingazi ngibona amapikisa amalokozeni, ama-police station abhombayo, amapholisa egidikiswa echaya. Akuphumi konke lokwa kuphuma nje ngapha kuphela ngayo.
Kodwa-ke kulabanye phela abantu abathi khonokho okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwenzela ukuthi ahambe avimbe phela ikwenze ukuthi iqiniso eliningi lingaphumi.
Mina angiboni ukuthi kona yinto yokuvimba ube kungaphumi ukuthi njengoba ngishitsho yinto eyokuthi kona imihlubulo yombi kayifakwe isokala egcekeni ngoba angisho abona abantu abaphandle labona ona babukele umabonakude laba o-TV abezwa okunye okwenzakalayo phakathi la. So umabonakude laba ababukelayo ngale babukela i-one-sided story umhlubulo owodwa lo engikhuluma ngawo. Lo munye awaziwa muntu wabonwa muntu nalaba bengasazikhulumelanga kuthi awusozizwakale umuntu ngeyikho ubona esengibona kuhlalebika yekelako ukukhulumela kolokwa.